Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuLwezi 2019 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyakhala ibandla lezano PF ngezitheso zenotho.
Noma bengayisulanga siphileli bona thina uNkulunkulu wasidala thina ukuthi wasinika indawo le yaba ngeyethu kodwa siphileli bona noma bengayisulanga ayisibo uNkulunkulu bona
kodwa amabandla aphikisayo athi ilizwe leZimbabwe kumele lilungiswe nguZulu
hayi Melika akayigoqi izandla imeceleni vele lokukhuluma ne-America vele siyaphambani sikhuluma ne-America
abadabuka eZimbabwe basungula inhlanganiso zokudinga imali.
Ngiyasebenza eSouth Africa, ngisebenza labo mama beZimbabwe abanentshisekelo yokuthi bezithuthukise labo ukuze bebe ngabanye abantu kusasa.
Sizalethulela lezomculo lokunye okujiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomiti yedale leSenate yabona ngokudlelana lamanye amazwe eForeign Relations Committee ithi ilizwe leMelika eZimbabwe lithi unza kuphinda njalo. Ikomiti yedale leSenate yabona ngokudlelana lamanye amazwe eForeign Relations Committee ithi omele ilizwe leMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols ukhuluma iqiniso nxa esithi okuhlupha ilizwe leZimbabwe ikwehluleka ukubusa hatshi ukuthi izijeziso zenotho yizo ezibhidliza ilizwe. Umnumzana Jim Rich, umgcinisihlalo wekomiti le, usanda kwethula umbiko enkundleni yeTwitter abike khona ukuthi uziqhuthele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wehluleka ukubusa ngemfanelo. URish uthi uNichols wethule iqiniso ngokuveza ukuthi uhulumende wakweZimbabwe wephula ilungelo likaZulu mahlayana njalo kugcwele ubukhohlakali obumemethekiswa kakhulu ngamalunga kahulumende. Ibandla leZANU-PF lisanda kwenza umkhankaso libambisana lamazwe akumanyano weSouthern African Development Community wokuthi kwesulwe izijeziso zenotho. Amalunga ebandla leli lokhu esithi eleMelika kumele lesule izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe entshonalanga. Omunye wabalo umbono ngumnumzana Belief Gawule othi bazalwisana lezijeziso lezi ngamandla.
Okuhle ukuthi umbiko uhambile kulabo abasicindezelayo. Umbiko uhambile, umbiko otshengisele indala amazwe adla e-Afrika asisekelayo njengokuthi singabantu sicindezelweyo umbuso lo walaba abantu abayibo bathi babusa umhlaba. Kodwa ngezinye indlela Gibson ngifuna ukuthi ngikutshele ukuthi konoko kwenzakeleyo kuhle ngoba kuyatshengisa ukuthi into le imbi njalo iyenza abantu bahlupheke. Abantu abahluphekayo ngabantu nje kuphela makhaza. Ngokuhamba kwezikhathi sizalwisana lakho sibe le ndlela yokuthi sibe lokubunqoba ekutheni abantu laba nxa besicindezela ngalendlela ngabe sinika ama-sanctions la angafanelanga abe khona kube sekusiba le ndlela ukuthi thina siza kubamba njani sisiya phambili.
Izwe elinye ilunga lebandla leZANU-PF lisithi baza ngena ngodlame esikodlweni seMelika kambe kungabe kulungile khonokho.
Imizamo yonke Gibbs esizayenza abanye betshengisela bekhona ngale kumbe basemazweni phetsheya batshengisela besenzenjalo ukuthi hayi ama-sanctions asiwafuni. Khangela kathesi Gibbs ungakhangela nankuyana abantu bona bana bazenza bona abantu ahlanganile abahlandlekile o-Trump bona bayayimpitshwa kathesi. Yikokutshengisela khona ukuthi into zabo zinjani kodwa bese bengenela kakhulu befika ukulawula izinto zethu lapha Gibbs. Ngokunjalo mina vele kangivumelani lokuthi into leyi eyiyo esafisa abantu uZulu nje ukuthi kuthiwa kazonde azangena emgaqweni yinjongo ekhona Gibbs. Njalo into leyi elwelwayo lapha Gibbs akulani lutho indaba yomhlabathi kuphela. Into elwelwayo ukuthi kwakumele ukuthi sihlale siyisikwata khona ngale siminyene abanye bethu bengazathola indawo labo babe nomhlaba njengamakhiwa nakade sincindezele. Yiko kuphela indaba abayileyo into yomhlaba. Nxa bengalela umhlaba ngithi kababuyele emuva bekhangela ukuthi abantu abafayo emuva le banganani ngesikhathi umgabe babeugadza inqola yamabhiza. Namhla bese besibona kufa abantu abangu-7 bese beshaya umhlaba wonke bekhala umhlaba wonke izolo bebengapho unkomo bemqothela phandle yikho into ibagangile amakhiwa la.
Pho-ke nxa bengayisulanga-ke lizagcina lisenzayo.
Noma bengayisulanga siphileli bona thina uNkulunkulu wasidala thina ukuthi wasinika indawo le yaba ngeyethu kodwa siphileli bona noma bengayisulanga ayisibo uNkulunkulu bona thina singuNkulunkulu khangela kaleso mazwanja abo Rwanda ukuthi aphumelela njani khangela sizalwisa siye phambili singabuyele emuva vela sibuyele emuva ngabacindezela khangela into ezenzakalayo emazweni abo Iran kobo bani bani konke khona amazwe abo bahamba khona besenza ukuganga kwabo lawo amakhiwa la kuyatshengisa ukuthi vele bafuna ukusincindezela bafuna ukuthi lapha vele injongo yabo abayeli ukuthi bagenqule uhulumende yikho balapho.
Kodwa umnumzana Andrew Nyathi unobhala jikelele webandla le-United Democratic Movement uthi uZulu kumele alungise okuhlupha ilizwe leZimbabwe hathi ukuthukana lelizwe leMelika.
Okumele sikwenze ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sihlangane sikhulumisane silungise silalelane ukuthi lo uthini lo uthini silungise lokho okumele kulungiswe tshelana amaqiniso
singathi ke ngubani okumele kuqalise khonoko
abantu abaku ground yepolitiki kumele bakuqale khonoko abantu abaku business kumele bakuqale khonoko abantu abasebenzayo abakuma unions kumele bakuqale khonoko labantu abayibona abasupporta ama communities ngendlela eziningi labo kumele babe khona sisupportane labo bona ababenkolo kumele babe khona sisupportane sikuqale ukwinto konoku sikwenzenini ilizwe lelana solikazi bani umbuzi bani sonke simele sikwenze kwinto lokho
ilizwe leMelika ke kumele lenzeni nyathi
hayi iMelika akayigoqi izandla imeceleni vele lokukhulumane America vele siyaphambanisa sikhulumane ngeAmerica.
Umnumzana Collins Bajila ilunga lebandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ulombono ofanayo.
Thina ya maZimbabweans akulanto esingayenza ukuthi zikhitshwe kumbe zingakhitshwa. Esingakwenza thina ikulungisa umkhonomi wethu singapha sidlelane namanye amazwe. Nxa kukhona amanye amazwe awacela ukuthi sikwenze ukuze bedlelane lathi senze khona lokho. Akula ngenye indlela thina esingafuqa ngayo abantu beMelika ukuthi betshintshe umthetho wabo bazifakela wona.
Sike sezwa ke abanye amalunga ebandla leZANU-PF besithi nxa ukuthi kunjalo bagcina abanye bangkhona bengena ngodlame esigodlweni seMelika kweZimbabwe kambe kwabe sokusijoni khonoko.
Babe sebedale ukuthi kube lempi phakathi kwelizwe laseZimbabwe laseMelika endangikhola ukuthi ubukhona ubuphukuphuku obedlula khonapho. Ukudala ukuthi ilizwe lakho libe lempilo elizwe laseMelika impi ezikhali.
Ye, kodwa wena ubona ngizani zizayisulwa sokutheni izijeziso lezi?
Alubana izinto ezinjengokuhlonitshwa kwamalungelo abantu sezikhona elizweni laseZimbabwe. Izinto ezinjengokuthi abantu bayakhipha imali elizweni besiyayigcina kwamanye amazwe esizwa kuthiwa kulabo Singapore, kulabo Malaysia, lapho inkokheli zombusazwe zigcina khona imali zazo. Zonke lezi zinto ziza kuthalibana seziphelile. Ngokubona kwami izijeziso zomnodo zizaphela ngoba kathesi nxa sikukhangele bonke laba balwisela ukuthi babe le ndlela zokuthi bengaphila njani, behambisa izinto zabo abazithengisayo, behambisa izimali zabo ukuthi ziyegcinwa kwelaseMelika. Ngoba iMelika ilokho kuthiwa ngesikhiwa i-conversion engine. Yonke into ozayihambisa khona ngale izabuya isile ntengo ephezulu.
Ilizwe leMelika lithi uhulumende weZimbabwe kumele engephuli ilungelo likaZulu njalo aqhube ukhetho olubalulekileyo lokunye okumbalwa nxa efuna ukuthi kwesulwe izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Amaphephandaba etshiyeneyo athi umnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Nkosana Moyo bake baphatha udaba lweZimbabwe ngomgqibelo. Ababili laba behlale phansi badlana ingqondo bakhuluma ngezomnotho. Abesifazana abaningi abadabuka kweleZimbabwe kubika ukuthi bathengisa imizimba yabo kweleSouth Africa ngenxa yobuyanga. Lokhu kwethulwe liphephandaba leDaily News. Iphephandaba leHerald libika ukuthi kusanda kwenziwa isikhumbuzo sikaMoyi uRobert Mugabe koZwimba lapho kade kulezihlobo kuphela. Amaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi kule mifanekiso yemali entsha ezawethulwa lamhla eHarare lendawoni ezijeneyo kweleZimbabwe. Kubikwa njalo ukuthi sokulamabhasi amatsha aweZupco azasetshenziswa kweleZimbabwe. Yebo kwamanje ke sike silalele okwethulwe ngabantu abasithumezela ama audio abo.
Yeah. Salibonani ku Studio 7. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina into engikhala ngayo ilo uhulumende wethu ohlala ekhala esola amanye amazwe. Yena ngathi into zonke uzenza kahle. Ukhuluma ngokuthi amanye amazwe abahlasela ngenxa yama-sanctions. Kodwa bona bafuna ukulungisisa izinto ezaletha ama-sanctions okungama-human rights abuse. Ngoba vele lezi zinto ivile wonke umuntu eZimbabwe azivumelani lakho ngendlela uhulumeni wethu esiphethe ngakhona. So okuthi bahlaselana labo America mbona ukuthi kuyasiza ngalutho. Into engasiza nje ukuthi bayenze into esemthethweni esendleleni, baphathe abantu ngendlela efaneleyo, bengayenzi izinto ngendlela abavele besenza ngakhona. Ngoba kula mehluko phakathi kohulumeni ka-Emerson Mnangagwa loka-Robert Mugabe, still the same.
Salibonani izihlobo zakithi ku-Studio 7. Ngikhuluma ngisemathebheleleni North kwelasenkaya. Besicela ukuthi uhulumende asincedise asilungisele ibridge uChangane. Mawuchaphele isivumo okhangele eGwelitshena. Silogweru loChangane. Amabhasi esephelele khona phana. Ekuzweni ibridge aseqeda amabhasi amaningi kakhulu. Abantu bakithi ihlobo sezathwene lapha eliningi kakhulu. Besicela uhulumende angenele asincedise kakhulu kwakhiwa ibridge yamabhasi aphambane khona phana. Kuze lathi siphephe kakhulu engozini. Ngiyabonga hlokozana umlayezo wami lowo ngazwakala.
Kanti lapha ngicela ukubuza bo Gipsy ukuthi kanti uThokozani Khuphe kuzathiwa abe nguye upresident, kadanti kwathi kuvotwa laphana yena wathi senguye MDCT lwana kwathiwa nguye alliance, sengaba ngulokhu izeni njani engalangitsho umuntu oyi-1 ephalamende engalangithi MP ephalamende angakhokhela abantu njani? Awubona ukuthi lapho kungani kufuna ukudlalwa? Thina esimaziyo siyazi yena lo uChamisa lo uThokozani Khuphe, hayi ngiwabona bababili kumba abathathu, thina asilandeli yena uThokozani Khuphe. Kahambe labantu bakhe khonale bona babayi-3. Angaba ngupresidenti, angaba ngupresident wephathi njani engalamasapotali wehluleka lokuthi avotelwe abe lo MP ncho oyi-1 lakathe sikabonakali lebantwini.
Kunzima kakhulu, izinto sezidura kakhulu eZimbabwe, okuthi vele sebe sehluleka abantu lokuthenga izinto zakhona. Into sikhuphuka nsuku zonke, ukuphila kwabantu sokovele sokuzimomaza. Konke kubo kugwanda laphana emalokishini vele abantu sebephila nzima, sokunzima manje.
Linjani basakazi labalaleli be-Studio 7. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kumalunga eMthwakazi Republic Party ngokumela abantu besiNdebeleni, ngokumela abantu besintwini. Ngabe wonke umuntu wesiNdebele emcabanga njengabantu beMthwakazi. Izinto eziningi ingcekeze khona lapha eMathibele ndingantshintsha. Kuningi umsebenzi omkhulu madoda osafuna ukuthi kukhuculwe, kuntshintshwe, kuguqulwe okungahambi kahle. Kuningi ukucindezelwa, kuningi ukukangelwa phansi, kuningi ukuncitshwa amathuba okwenziwa abantwini besiNdebeleni. Ngingathokoza kakhulu nxa abantu beMthwakazi bengafika umbe Plumtree njengapha, hhayi ngoba kuyayangisa, kusizwisa ubuhlungu, kusizwisa usizi. Thina abanini bendawo siyasayidilayenwa nje, asibonwa njengabantu. Kugcwele okungabantu lokhu lapha sikuzenzela santando. Kuyantela, kwenze nje njengokuthi thina lapha singabantu abangaphiliyo, singabantu abangekho. We are not considered. Ngiyazi ukuthi kuzathiwa ngilobandululo, but okungazobandululo yikuphi? Thina sabandululwa kudala since 1980. I think isikhathi sifikile manje ukuthi sizimele, simele amalungelo ethu njengabantu bakwaMthwakazi. Sizazi ukuthi singobani, siyini, kungani sila. Siphathiswa nje kwabantu bokuza. Siphathiswa ngamasekendi njengamasekendi class citizens elizweni lakithi. Ngiyabonga kakhulu umsakazi, ngingadlela abanye isikhathi, but hayi kusesekuningi okuzabuya. Lo khulumayo ngumakalova eKlamtree Kondolwane.
Nxa ufuna lawo ukuthi-ke ungene kuhlelo lolu, uyakwazi ukuthi kumele wenzeni. Usithumezele umlayezelo wakho kuwhatsapp unombolo ethi 01 202 465 0318. Sike sikhangele ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iofisi kamongameli Donald Trump ithi umongameli ephulanga imithetho aze akhulumisane lomongameli wakwele Ukraine ngokuthi kuhlolisiswe okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden, umntaka Joe Biden ngesikhathi esebenza kulelo lizwe. UJoe Biden ukhangelelwe ukuthi uzancintisana noTrump kukhetho oluzayo. Abantu abaningi batshengisele izolo kwelePakistan besithi sokumele umkhokheli kahulumende u-Imran Khan achiye umsebenzi. Abaningi batshengisele esigodlweni selizwe leli e-Islamabad bekukhala kakhulu ngokuthi kuyonakala izinto eziningi elizweni.
Namhla siloma nangwenya lapho sikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezijiyeneyo ngakho konke lokhu ezikwenzayo emhlabeni wonke jikelele ukhona ngale ke kwele South Africa. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba, unjani?
Siyaphila kakhulu. Akusitshela ukuthi wena wenzani khona ngapha?
Mina ngiyasebenza eSouth Africa, ngisebenza labo mama beZimbabwe abanentshisekelo yokuthi bezithuthukise labo ukuze bebe ngabanye abantu kusasa.
Singathi inhlanganiso yenu ukuthiwa kuyini?
Ibizwa kuthiwa i-Egumeni Business Communities. Umbrella yinhlanganiso i-hashtag the work.
Kutshona ukuthi egumeni khonapho akusitshela ngamafutshane?
Kutsho ukuthi kusekhaya. Egumeni kula okuqala khona yonke into. Egumeni kulapha isimo somuntu sakhiwa khona. So yikho sisebenziseleli igama elithi Egumeni Business Communities.
Yes, singathi ke liqalisenini njalo libaningi kanganani omama kunhlanganiso le?
Egumeni isungulwe ngo-March 2018. Siyisungula ma-community projects, i-youth development projects eZimbabwe. Yaqhubeka yaya eSouth Africa. Lapha eqale khona ukusebenzisana nabomama ngenyanga ka-July 2018.
Yes, singathi kuyini elikwenzayo?
Into esiyenzayo kuma-groups ethu, sithuthukisa abantu ukuthi beqale ama-business abo, si-coordinate omama abasebenza beneyabo imisebenzi abayenzayo, siba coordinate ukuthi basebenze ndawonye kuma cooperatives beyenze ama partnerships. Into eyenzo esiyenzayo njengamanje ama sinama groups angu 2, eqala ibizwa imilisane maboko bakhathi, esibili ibizwa isifarana ngamasoko basathi. Wonke la ama groups ethu angu 2 ayenza ama safa okuwasha, bayenza ama vaseline, bayenza ama dishwashing liquid.
Likuthengisa ngapi konke lokho?
Zonke lezo izinto sizithengisa khona la eSouth Africa. Sithengisela abangane, sithengisela izishobo, sithengisela ama communities la aba ama members wethu ahlala khona. Siphinde sihambise ezinye izinto zethu elizweni lakithi, elizweni laseZimbabwe, la izinto ezithengiswa khona.
Singathi ke isepa lithengisa malini konke konoko lama vaselina lawo?
Isepa yethu siyithengisa ngokushiyeneyo. Sinama 500 rand, sinama 1 kg, sinama 2 kg. I-1 kg yethu siyithengisa nge-R27 eSouth Africa, siyithengise nge-R50 eZimbabwe, siyithengise nge-R37 eSouth Africa, i-2 kg. I-dishwashing liquid sine-750 ml esiyithengisa nge-R18 eSouth Africa, eZimbabwe siyithengisa nge-R20.
Yes.
I-5 liters siyithengisa nge-R70.
Singathi abantu abafuna ukuthi belithole balixhuma ngapho kwakhona?
Bengathintana nami as u-coordinator walama groups. Ngiyabe ngizobaxhumanisa nama-organizers ayiwo ahlela ngokuthengiswa kwezinto zethu. Bengangithinta kule number yes-South African number u-072-671-4848.
Akuyiphinde njalo?
072-671-4848.
Siyathaba ukuthi besixoka lawe namhlanje ke Nkosiyazana Mananangwenya. Ungadinwa lakusasa mama.
Siyabonga kakhulu. Lathi ukuthi abantu bakithi bangasixhasa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa njengabantu bakithi, njengabantu bakomthwakazi. Lathi sikwazi ukuzakhela ama-businesses. Siyabonga kakhulu uxhaso lwenu njengabantu bakwe-Studio 7. Sibonga lakubo bonke abalaleli be-Studio 7 ukuthi leli business ukuze libe yimpumelelo. Wonke thina sikubeka ezandleni zabo ukuthi sidinga i-support yabo ukuze leli business libe yimpumelelo.
Simalapha kuhlelo lethu lapho sixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ngokuchiyeneyo ikakhulu okwezamabhizimusi. Asihlanganini singabaphilileyo kusasa.
Umongameli Donald Trump uthi umuntu owethulela idale leCongress lohlolisisa okwenzakala kuhulumende ngenkulumo ayenza lo mongameli wakwele Ukraine ngokuthi kuvulwe acabangela ukuthi licala lomntaka Joe Biden ngumuntu ongelangqondo. Uthi kumele livezwe ibizo lomuntu lowo. Wethule lokhu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Idale leHouse of Representatives lihlolisisa ukuthi uTrump wayefuna ilizwe leUkraine lingenele kukhetho lweMelika, ngakho ke webhula umthetho wokuqhuba ukhetho. Okwamanje idale leli lifuna ukuthi ajeziswe ngalokho okuthiwa i-impeachment ngesilungu. Ake sizwe ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Vumani Moyo ekhuluma ngodaba lolu.
Indaba ye-impeachment yona kukhanya ngani idinga ukuphumelela. Okungasobala khona ukuthi ukumkhipha, alokho yikho okukhanya kungakabi sobala ukuthi bangamkhipha.
Singathi kodwa-ke njengoba kujala ukwenziwa khonokho kwesinye isikhathi, uzokuthiwa-ke babeke bazama uBill Clinton, bazama labanye abathize, ukhanya wasukayo kuphela uyedwa wayengumongameli. Pho bakwenzelani nxa kunjalo?
Nxa singakufaka siphosa sikufananise lesikolo, yikuthi kulo ukuthi umuntu ungaphambanisa uxotshwe esikolo kumbe uphambanisa upanishwe. I-impeachment yona ikupanisha, then ukuxotsha is another, sokungesinye isigaba.
Ye, so singathi-ke bamjezisa ukuthi wenzeni lapha nxa sikhangele sibili.
Kuningi nje khona, kodwa abakukhangele kakhulu yikhonokho okwabo-Ukraine ukuthi wasebenzisana le-Ukraine ukuthi imncedise ku-election lapha. Umthetho lapha vele khonokho uyakwala ukuthi kuvunyelwa abantu who are not abangasima American ukuthi babe le anything to do ngoku influencer ukwenzakala kokukhetho lapho. So yinto nje abaphezu kwayo kakhulu. Kodwa ke anje kulalokho kamula lakho ayekukhulumile lakho yikho kukhona, kodwa okulula okukhanya ingani kulula ukuthi kuzwisiseke ngabantu abaningi yilokho kwe-Ukraine. Yikho nje bekhanya beqina ngapho.
Ye, ukuthi kuyaphumelela yini?
Ngithi kufuneka nje ukuthi nxa ngaphe e-Congress kungazuzakala abantu babe more than half of it, i-impeachment ingapasa. Kodwa kumkhipha-ke anje kufuna usenethi laphana ukuthi isenethi ivote ababili kwabathathu, 2/3. Bavumelane lakho, bangavumelana lakho, then ikukhitshwa.
Lokhu khanya ngazana sizokwenzakale ngoba idale lesenate libanjwe ngama-Republicans, akunjalo?
Ya, hayi kukhanya. Ngaphandle kokuthi engxekuvumbe kutshintsha izinto ezinye esingakaziboni or ezingakabi sobala, akukhanya ukuthi kungaba lama-senator angatshintsha enough ukuthi kufike inamba yona le 2/3.
Lo ngumnumzana Vumani Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, bakhuluma le Studio 7 eseDallas, Texas. Kusenjalo kulabanye abantu abathi kuyamemedeka ubandlululo kwelemelika. Ake sizwe uGary Thola Jackson ekhuluma ngodaba lolu.
Yebo, ukukhethana ikhona izondano lapha ekhona, ikakhulu abamhlophe bezonda abamnyama. Isizathu ukuthi yini ngabasichazeli kasazi athi siyakudingisisa kasikutholi, kodwa esikubonayo inzondo ungakhangela indlela abantu abamnyama abaphethwe ngayo, indlela abantu abamnyama ababulawa ngayo, indlela abantu abamnyama abaphila ngayo kuma-communities lapho abahlala khona, kawathuthukiswa. Impilo yabo mpela kayimanga kahle kungenxa nje yenzondano ebonakala egcekeni, lanxa laba abamhlophe bebonakala behlukumeza abantu abamnyama. Kasiboni kuthathwa inyathelo ngako ukuthi mhlawumbe bajeziswe kumbe mhlawumbe bakhuzwe. Le nto nje iyayekelelwa lokho okunyeza ibe nomcabango wokuthi into le vele iyenziwa yibo bona laba abaphethe bona abakhokheli abakhona bona phelizweni, kusithi laba kusapota kwinto kwangikhona into abathanda ukuthi ngabe iyenzakala abantu abangamagaba abafuni.
Kodwa kulungiswa njani khonokho ubaba Thwala?
Kunzima lapha, ngibona ngathi nxa singatholanga ithuba lokuthi ke sihlale phansi ekebake baphumele egcekeni ukuthi kanti inzondo yabo ivelaphi, intelela yenzondo yabo yini, basichazele. Kungaba lula ukuthi sisukela lapho ke sibone ukuthi singalungisa njani, kuyini abakusolayo, kuyini abakuzondayo. Kodwa nxa bengaphumelanga egcekeni, ngibona ngathi kunzima ukuthi le nto ilungiswe.
Lo-ke ngumnumzana Gary Thwala Jackson, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, sixoxela khona ngale-ke eDallas. Okwamanje-ke sesisizwa-ke umculo kaumajaha wodwa Ndlovu, uJays Marebeni phela.
Salbonani, salbonani, salbonani kuzo zonke indawo lapho elikhona abantu bakithi uJesus Marabeculi ovela le kukhodlo yamnyama mahlaba ethwala amalala ndawo namajambo phezulu endlini enkulu mafuvezi mathayo umdabulaje yikho lapho endawo wakhona kodwa ke ngisebenza ngilapha kobulawa esidikidikini ye umfazi ushaya indoda konke uthi ziyathunqa ngakho ke yithini ngilithanda lonke kakhulu
sizobuyela ekhaya emazweni kuyabhenda Yesu sizonikuzima sizobuyela ekhaya kunonongiye ekhaya
ngibonge njalo usekelo lwenu ehambeni lwami lomculo njengoJesus Marabeculi okwamanje lalelani ikholise nasi ingoma edingizobuyela emnandi kakhulu liyithande Jesus Marabeculi one time njengoJesu Marabeculi kuningi engikwenzayo njengomculi njengomncedisi abanye abaculi baningi kakhulu abaculi abaphuma ezandleni zama yabo sezingeni eliphezulu okuyijabulisayo inithemba ukuthi yikho vele okumele sikwenze ukuze umculo wakithi ungafi ube khona la kusasa lakwelizayo so yikho-ke labantu abatsha angaziwayo bafake emculo endimeni yomculo ukuze uye mnani ngiyabonga kakhulu ukuthi khona ama-radio stations akithi le station esikhulu sona sethi silale siyawudlala umculo kaJesus Marabeculi labanye abaculi abasekela isintu sakithi ngiyabonga kakhulu akuhlale kunjalo ngibhizi kakhulu ngihlala nisestudio ngisebenza ngisenza ama-shows ngikhuluma nje ngiseharare sihlala khona lama-shows so ngakho hlala sibhizi nje sihamba-hamba ukuthi sifinyelele ebantwini
Ukalangandilo simelethu Ukalangandiko kanyi kwetu
Ukalangandiko kanyi kwetu
Ukanyi kwetu
simelethu
Ukalangandiko simelethu kanyi kwetu
Ukalangandiko
kanyi kwetu
Luzwa njani ke umculo kaJesus Marabeculi ke ngeke ngibale ukuthi abantu bathini khonapha ke emsakazweni wethu weStudio 7 sibona ke uMike Nkiwane uthi ngikhona babadube kunjani khona ngapho ke Australia mfowethu uNomen Ngwenya uthi morning Studio 7 sithi kunjani ke mfowethu khona ngapho uNkululeko Nkosi uthi livuka njani sizwe sikamthokazi ugawulela abanye bakhe asikwazi ukuthi baphila ngaphi uyakhuluma ke lapha ke mfowethu uJD Junior Dube uthi linjani bafowethu JD siyaphila kakhulu singaziwena ke fowethu uVasco Nyaningwelayo moyo uthi Dube kunjani yaphila kakhulu Cyprian Dube la uyasibingelela kakhulu usithi hayi phela ke abantu bezanu PF ngani bayeba okunye okumangalisayo lo mpandi yamadoda layo ukuthi khona khona phesitikini kodwa isikhathi sethu Duba kithi luzwa njani umculo kaJays singuzwa ngani singake hlukani ke wothi mbale ke indaba ebezikhokhela namhlanje liyakhala ke ibandla leZanu PF nezithezo zenoto ezafakelwa ke abalandeli beZanu PF kodwa ke amabandla aphikisayo athi ilizwe leZimbabwe kumele lilungise konke elikwenzayo ukwenziwe khonoko ngozulu nabadabuka eZimbabwe basungula inhlanganiso zokudinga imali ye sulukandaba siluqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalelisa uGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama Papa is Uganda.